Pele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 13 kumbimbitho 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, sebe litshumi la sishiyagalombili abantu abafa ngesikhathi sokutshengisela ngozibandlela kulandela ukutholakala kwesidumbu somsekeli we-MDC uBlessing Toronga eChitungwiza. Odokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors batshengisele esibhedlela se-Parirenyatwa eHarare namuhla bekhala ngokuswelakala kwempahla yokusebenzisa kanye lokuncipha kweholo labo. Iningi lithi litshayela ihlombe ugatsha lukarhulumente olubona ngezemfundo ngokumisa isinqumo obelusithethe esokuqatsha ababalisi abengenelisiyo ukukhuluma ulimi lwesiNdebele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli webandla leMDC uBlessing Toronga yena onyamalale ngozibandlela ngesikhathi amasosha lamapolisa ekhahlameza abantu utholakale efile emochari yesibhedlela seChitungwiza ngomvulo. Lokhu kwenza inani lababulawa ngamasosha liqonge lifike kuchumi lasishiyagalombili okugoqela lepolisa okuthiwa lagongodwa ngamatshe ngababetshengisela. Isikhulumeli somdeni wakhe sitshele iphephandaba lebulenjini elezimlife.com ukuthi uToronga wathunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabogatsha lwezomvikela ngozibandlela. Mhlaka 24 wayabulawa kwathi isidumbu sakhe sayatshiywa emochari mhlaka 27. Abalwela amalungelo oluntu bathi ukufa kukaToronga kwenyusa inani labantu ababulawa ngesikhathi sokutshengisela lokhu lifike kwaba yisishiyagalombili. Sixoxele siphathamandla se-MDC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Kubuhlungu okwenziwa yiZANU-PF. Abantu babecabanga ukuthi nxa kuphuma umgalo kungena umnangagwa funa kuzaba lobubelo. Bamuzwa ekhuluma umnangagwa, ekhuluma nge-Second Republic, ekhuluma ngelungelo loluntu, ekhuluma ngomnotho, ekhuluma ngakho konke okuhle. Abantu bathi hayi kuthi ukuthi sesiba lotshintsho. Kodwa-ke lokudana okukhulu ngoba okwenzakalayo njengamanje kubi, kungcolile, kudlula okwakusenzakala ngesikhathi sikaMgabe. Ikho-ke njengabantwana beZimbabwe-ke sisebunzimeni okumele ukuthi i-international community ingenele ibone ukuthi iyamisa kugebenga lobo obenzakalayo elizweni.
Abakwamanye amazwe okhuluma ngabo laba yi-international community Ndlovu bengangenela njani, baphathise njani njalo?
Kule SADC, kule AU, kule United Nations, zinhlanganiso ezikhangela ukubona ukuthi amalungelo abantu kayephulwa. Kumele bangenele iSADC imtshele kuhle uMnangagwa ukuthi akwenzaka kusikho, ingenele imise udlame lolo olukhona. Ngoba uhlupho esiba lalo ukuthi amazwe e-SADC bayebe nalokho ukuthi ayi-solidarity, bevumelana, bevikelana entweni-ke ezimbi. Yikho sithi sesifikile isikhathi sokuthi-ke oRamaphosa labanye bakhe ku-SADC baphumele egcekeni. Nangoke bekhona eZimbabwe uRamaphosa wakubona kusenzakala, bebotshwa isikhulumeli sethu Jacob Mafume, bebotshwa labaningi, betholakala abantu ababulawayo emochari. Isikhathi sokuthi bangenele kathesi bamtshele-ke uMnangagwa ukuthi akwenzeka kusikho, akumelanga ephule ilungelo loluntu.
Lisalalo yini ithemba kunhlanganiso ezifana le-SADC?
kumele ithemba libe khona. Isadiki kumele itshintshe indlela esebenza ngayo. Isadiki akumelanga ivikele lamabandla okuthiwa ngama liberation movement. Kumele isekele, ingenele, incedise kumalungelo oluntu kwisadiki region yonke. Kungakhathalekile ukuthi laba bantu ngabe bandla elinjani, kodwa kumele bangenele babona ilungelo loluntu yilo liqakathekileyo. Kungaba lelungelo loluntu kutho ukuthi-ke lezomnotho lazo zizaqhubekela phambili zi-improve ilizwe, linotha, abantu behlala kuhle. Yikho-ke kumele isabhriki itshintshe indlela esebenza ngayo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC sixoxela ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe abesibhedlela seChitungwizanga lolu daba. Odokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors batshengisele esibhedlela seParirenyatwa eHarare namuhla bekhala ngokuswelakala kwempahla yokusebenzisa kanye lokuncipha kweholo labo. Odokotela laba baqale ukhalala umsebenzi izolo njalo bathi abasenelisi ukwelapha izigulane ngemfanelo ngoba imitshina esesibhedlela lesi isindala njalo ifaka izigulane engozini enkulu. Kubika uGibson Bebe.
I-Studio 7 ifika esibhedlela seParirenyatwa yathula udokotela sebuyela emakhaya kodwa abasafundela umsebenzi ama-junior doctors bebesebenza. Lokhu kukhalala kwabodokotela abadala kubika kusesibhedlela seParirenyatwa kuphela, kodwa kukhangele ukuthi kuzaqhela kusiya kwezinye izibhedlela elizweni nxa uhulumende engalungisanga izikhalazo zabo. I-Studio 7 ikhulume lonobhala wenhlanganiso emela ama-junior doctors eZimbabwe Hospital Doctors Association udokotela Mthabi Sibhebhe othi izikhalazo zabo senior doctors zifana nalezo ababeziveza ngesikhathi bekhalala umsebenzi ngompalakazi nyakenye, ngakho uhulumende kumele azilungisise masinya.
Emsebenzini okwakhathesi siyahamba and okumele sikunanzelele ukuthi ama-specialist lawo angena ku-strike so far isibhedlela esiyi-1 eParirenyatwa. So kwezinye izibhedlela umumo izibhedlela nje ngathi lokhu ufanani, but esikunazelelayo futhi ukuthi ama-specialist lawa they are striking, bangene ku-strike indaba esazikile la ku-strike thina ngo-December. Kona kutshengisela ukuthi i-government ayikakhangeli zonke izikhalazo esasizifake kibo ukuthi bezikhangeli ngo-December.
Ubhebhe uthi loba odokotela abatsha besiya emsebenzini inhlanganiso yakhe iphatheke kwimihlangano lohulumende ikhankasela ukukhwezwa kweholo labo kanye lezinye izikhalazo abaziveza ngomnyaka odluleyo lapho bekhalele umsebenzi. Wodwa uthe badaniswa ikudonda kukahulumende ekulayeleni izikhalazo zabo.
Badonsadonsa balomhedehede sikujayele vele ukuthi bona they don't usually act to the agency okuyamele ekhangelekeyo. Asilathemba lokuthi bazakhangela izikhalazo zethu, kodwa okwakhathesi nje into esisimisayo khona ukuthi kumele sikale sihambe sihloko sikhuluma labo, sihamba kuma-meeting angikhona as according to ama-labor laws angikhona. Nxa singafika isitage sokuthi sesibonile emthethweni ukuthi lokhu abakwenzayo asikujabuleli, izikhalazo zethu asikhangela, siyababhalela incwadi nje sibatshele ukuthi sesifuna ukungena ku-strike.
Kodwa izakhamuzi zeHarare ezikhulumele Studio 7 ziveze ukufuthelwa ngokuqhubeka phambili kwezisebenzi zikahulumende zikhalala umsebenzi, zisithi lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende kaqakathekisa impilakahle yezisebenzi zakhe. Umnumzana Ngqobani Dube uthe ingxoxo lohulumende ezikhaya ziyehlula ngoba mihla yonke akula kuzwanana lezisebenzi zakhe.
Indaba le yabodokotela isi ibe indaba eke yahlupha kakhulu esikhathini esidluleyo, and uhulumende waphuma etshengisa ukuthi sokusebele equipment sebele kungama-surgicals asebekuthethe asebelakho, so odokotela babele emsebenzini into abangasebenzi asezikhona, kodwa khanya ayisilo qiniso ngoba odokotela bathi akusincede ukuthi sisebenze singela zinto ezokusebenzisa. So uhulumende kasiphathise kulokhu ngoba into eqakatheke kakhulu, asifuni ingxoxo futhi sifuna i-action.
Lokhu kugcizelwe ngesinye isakhamuzi seHarare umnumzana Mcelisi Mabhena othi uhulumende kufanele angenele udaba lolu ngesiphangiphangi atshengise ukuthi ubuphatheke ngempila kahle kaZulu.
Nakanokuthi ukuthi uhulumende ngabe uyagijima selagcwala indawo yonke abone ukuthi uyalungisa isikhala zama-doctors ngoba abantu bayakufa. Asonto ehlekisayo sile singadlala ngayo sisolana sithi ubani urongo, but usedinga kho dokotela uhulumende agijime selalungisa indaba leyo ngoba abantu bangaphela ezibhedlela lapho.
Imithi kanye lamaphilisi kuqhubeka kusilela izibhedlela zikahulumende ukuthi lezo ezizimele zihlawulisa imbadalo ephezulu engeneliswa nguZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe, umnumzana Tinashe Jonas, umiswe emthethwandaba namuhla esetheswa amacala okuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa. UJonas ubotshwe ngomvulo njalo uzalala esitokisini okwelanga lesithathu namuhla. Abatshutshisi bathi umsolwa uhlambaze uMnangagwa nyakenye esithi ungumbulali olezidumbu ezedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu phansi. Igqwetha lakhe unkosikazi Nontokozo Dube uthi uJonas uyawalandula amacala awetheswayo. Uthi njalo uzaphindela emthethwandaba kusasa esiyacela ukukhululwa ngemali yesibambiso i-bail.
Bamisile phambi komthethwandaba namuhla ngama-charges okuthi wathuka umongameli welizwe besebenzisa u-section 33 we-code okuthiwa i-criminal law codification no-reform code. Ichallengile ukuthi bengamfaki ku-remand because ngendaba yokuthi ngokubona kwethu ngamagqitha akhe sithi thina kulo section 34 owe-SM Act yena le ikhodi engiyakhuluma ngayo othi yena kulamanye amacala ahlanganisela lenalelo lokuthethisa umongameli welizwe ukuthi nxa i-state ingakawayethesa umuntu kuyabe kumele ukuthi baqale bathole imvumo ku-prosecutor general ukuthi baqhubeke umuntu lo bamethese icala. So i-state yasiphendula-ke i-opposer ekade sikutsho umajistrate wasenikile i-ruling yakhe isinqumo sakhe namhla ngama-4:15 asesidayi asisakuzwisisanga kuhle indlela yena a-interpreta ngayo u-section 34 ayifanani lendlela thina kade simkhangela ngayo. So baseyomfaka-ke ku-remand sizakile ekhothi kusasa ngoma e-8:15 sesiyakhangela-ke indaba yebhendi esingathiwe ngama-issues ebhendi.
Isikhuluma nje uvalelwe njalo uyalala phakathi.
Iye kwanamdla uzalala phakathi.
Yena uthini ngamacala awetheswayo la?
Hayi kawavumi.
Udaba lokuthuka kumbe ukweyisa ihofisi kamongameli ludaba esake sabona eminyakeni edluleyo luphathwa ngumthethwandaba njalo unquma ukubana kakumelanga kube licala ukuthuka umongameli. Kuyini okwasuka kwatshintsha kanti?
Mina ngokuzwisisa kwami ukuthi sokwake kwaba le-challenge e-constitutional court ngabantu abashiyeneyo nje nenge baziyo ngathi abathathu bezama ukuthi bethi yena leyi section 33 yokuthuka kwamongameli welizwe asiyo ngathi ngesilungu i-unconstitutional.
Unkosikazi Nontokozo Dube ligqwetha elimela umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe umnumzana Tinashe Jonas.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz kuShortwave.
Iningi lithi litshayela ihlombe ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo ngokumisa isinqumo obelusithethe sokuthi luqhatshe ababalisi abangenelisiyo ukukhuluma ulimi lwesiNdebele kumbe ezinye zendimi ezikhulunywa ezigabeni zeMathebeleland. uhulumende usanda kuveza uluhlu lwamabizo ababalisi abakhethiweyo ukuthi befundise esikolo zakoBulawayo laseMathebeleland olutshengise sobala ukuthi inengi labo ngabohlobo lwesishona. Ingcweti kwezemfundo zithi kumele umbalisi ofundisa umntwana izifundo ezikuzinga eliphansi abelwazi ulimi lwakhe ukwenzela ukuthi amtolikele ngokuqotho amabala esiNgisi. Lokhu kugcizelelwa isisekelo sombuso kanye leziqondiso zomanyano we-United Nations. Umabhalane omkhulu kugatsha lwezemfundo unkosikazi iTumisang Thabela ubikwa esithi umtshina kahulumende ubule ngxaki yikho kwenzeke leli phutha. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo nkosazana Priscilla Ncube ilunga lenhlanganiso ye-PTUZ njalo engumbalisi.
Njengomuntu ikakhulu khathesi ofundisa laba bantwana abancane abe-ECD, ngikubona kungela wena ongathi wena uzafundisa umntwana ulimi lomntwana ongalwazi, ngoba vele the requirement ukuthi ufundise nge-mother language. So nxa uvele ungalwenelisi ulimi lomntwana, there is no way you can do justice to your child. You have to keep using i-mother language so that umntwana akusho. Ngoba for example, I can say ku-ECD angeke ngathi umntwana engasazi isikhiwa, engasazi isishona, engasazi isiNdebele, ngithi mina ngizamfundisa ngalo ulimi lwangikhona yena angalwaziwe, kumele afundiswe ngolimi alwaziwe.
Ungathi uhlupho lolu lubhahile yini ngoba sake saluzwa ekuqaleni?
Eqinisweni lubhahile, ngoba sikuze bakhona abanye ababalisi ukuthi akaluzwa ulimi abesezama nje ngoba engumbalisi, ngoba nxa ekhuluma amabala kufika kube le-wrong meaning emntwaneni engazwa okumele akuzwe, azwe okunye la angakuzwisisile ukuthi kathi kumesibuyini. Ninyathelo elihle sibile silithaye lihlombe ukuthi kube lesiphathamandla esivumayo iphutha lento eyenzakeleyo kulokuthi siqhubeke sisenze ngani kasiboni thina sikhanyile, ukwenzela ukuthi ulimi lungatshabalali, ngoba selutshabaleli ulimi ngomuntu oyabe engazi ukuthi kumele akhulume athini ulimi labantwana behle bebambe into engayisiyo. Ngiyangunanzelele kakhulu futhi ukuthi nxa sebebhala imihloliso abantwana abenzi kahle elimini lolu ikakhulu lwesiNdebele, ngoba babe bevele sebefundise babamba into engayisiyo. Nxa ufundise primary ufundise iklasi kawuspecialize kuma-languages. Nxa evele yena thina e-primary singatsho ukuthi siyaspecializa, e-primary kuspecializwa kuphela ama-practical subjects wengiwaziyo, but otherwise all wonke la amanye ama-language akula specialization, meaning uthisha ongaziyo ulimi still is required ukuthi afundise ulimi lolo.
Uhlupho lolu lungabe lubhahile yini le maphandleni?
Ngathi angina i-research sibili engithi ngiyibambile engagcwalisa lokhu engikutshoyo, kodwa njengomuntu olakiwo emaphandleni, nakhona ngale maphandleni nxa ngithe ngavakatshela ekhaya ngiyabathola abanye ababalisi abangalaziyo kodwa bekhona. So kusitsho ukuthi kutsho ukuthi lakho to one time or another abantwana emaphandleni labo bayafundiswa ngabantu abangalaziyo lolimi.
Lo ngunkosazana Priscilla Dube ilunga lenhlanganiso ye-PTUZ njalo ungumbalisi ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabahlala phandle kwelizwe lwe-Diaspora Forum sixoxa ngamazwi eziphathamandla zakwele South Africa akhuthaza inzondo yabokuza. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umtshayeli wendizamtshina ye-Ethiopian Airlines eyawayo yabulala abantu abalikhulu lamatshumi amahlanu lasikhombisa ngempelaviki. Ubikwa wazisa asebenza labo ukuthi indizamtshina le eyohlobo lwe-Boeing 737 yayingasebenzi kuhle. Kulabanye njalo abatshayeli abahlanu asebeke bakubeka sobala ukuba uhlobo lwendizamtshina le kalusebenzi kakuhle. Abahlenga abasengozini kwele Nigeria baphakathi kwemizamo yokususa abantwana abadilikelwe yisakhiwo edolobheni le-Lagos. Inani labadilikelwe isakhiwo lesi alikazakali kodwa kunakanelwa ukuthi lingafika kumakhulu ambalwa. Owayengumgcinisihlalo womkhankaso kamongameli Donald Trump umnumzana Paul Manafort namhla ugwetshelwe ukuhlala eminye njalo iminyaka emithathu kulandela emine ayigwetshwa ngeviki edluleyo. Abafelokazi ezansi emandebeleni bakhala ngembhadalo efunwa ngumthethwandaba waphezulu owe-High Court lapho kusabiwa ilifa. Bafuna njalo kuguqulwe eminye imithetho edala ukuthi bengafinyeleli ilifa labo. Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshelwe eGwanda obujonge ukufundisa abafelokazi amadoda asetshiwe ngomgabo lentandane mayelana ngemithetho yokwabiwa kwelifa. Kubika intathelizindaba yethu u-Albert Ncube.
Iningi labafelokazi lithi ngaphandle kokudula kwembadalo le, umthethwandaba uthatha isikhathi eside ukuthi wabe ilifa, okudala ukuthi izihlobo zihluthuneleyo mpahla. Unkosazana Sihle nathi ngumfelokazi, njalo uthi seleminyaka ezama ukutshintsha indlu ibe sebizweni lakhe, kodwa imali efunakalayo iningi kakhulu. Abafelokazi abangene lomhlangano bafundiswe ngemithetho yokwabiwa kwelifa, njalo unkosazana Thulani Dube uthi bebesemnyameni ngeminye imithetho ebavikelayo lapho betshiwa ngomkabo. Ngaphandle kwemali abafelokazi bathi bafuna eminye imithetho okwabiwa ilifa efana lale esithembo iguqulwe.
Uvamile ukuthi ubaba ezethatha ukosikazi wesibili, umama womkazi uyathi mina ngiyahamba ngezihlale ekhaya. Kuba luhlupho nxa ubaba esethe wasishiya ngoba umthetho uthi uthatha lapho usele khona.
Umqondisi wedale laphezulu le-High Court, Master of High Court, umnumzana Eldad Mdasa, uxwayise omama abasemendweni ukuthi impahla efana lezindlu kumele ibhaliswe ngamabizo omabili elikababa lelikamama ukuze kungabi lodubo lapho omunye ethe wedlula.
It's important to have joint registration of an immovable property. Zvino kudzirirai pamatambudziko akawanda.
Kutazo baba ukuthi sibhalwe omama, sibhalwe lathi ezindlini ukuze sibe ingcenye ye ownership yezindlu. zakhona omunye engadlula kuba lula.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa obekumele angene lomhlangano ngenelisanga ukufika njalo uthumele umsekeli kamphathi ntambo obona ngezabelo unkosikazi Jennifer Mhlanga. Uthi kuqakathekile ukuthi abafelokazi babekwazi limthetho ukuze bengaqilwa.
Injongo yesihlalo njalo yikuthi sisebenzisane nani bafelokazi, omama labobaba abathiwayo, ukuba sivulane ingqondo silimuke ngodaba lwenotho.
Loba nje unkosikazi Mnangagwa ephethe sithi imbuthano yakhe ayilani lezembusazwe. Abanye abangenele umhlangano bebegqoke impahla ebandla elibusayo elezano PF. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Angisebenza ngina lutho eminye ifuni mani eminye ifuni mpumelelo litshele kantu jambila mvulele ningene litshele kantu jambila mvulele ningene litshele kantu jambila mvulele masa ingene ngingene ngingene.
Marabini uthi yena litshe likantunjambila esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Sebelishumi lasishiyagalombili abantu abafe ngesikhathi sokutshengisela ngozibandlela kulandela ukutholakala kwesidumbu somsekeli webandla le-MDC uBlessing Toronga. Kwanele Mthwakazi lingayikatshana likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguNtungameli Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.